sibonga majaha amadala uChris Gande lojonga Gande Miri emakhaya litshona njani yikudibana emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 26 ngonhlangula 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ya namhlanje sicabanga ukuthi njengamalungu ehoza njengoba i-deadline kathombo ifika lamhlanhla ka-26 kumele simtshele izathu sokuthi khona ayihlukane i-admitam yakhe le njalo lo meya wobulawayo okungwethombo akhangelele ukuthi uzayi-implimenta samnika izathu sokuthi angayi-implimenti so simathile lamhlanje sihamba siyesithole.
Abaphila ngokuthengisa esitaladeni zakobulawayo namhla batshengisele besola inyathelo likahulumende elokubaxotsha esitaladeni zedolobho.
Kwathi ngo-2008 basebebuya bele youth yabo basihlukuluza mina lefamily yami basithathela iinto zethu esazilazo sasesidinga unceda ukuthi khona singahamba njani ukuthi sibaleke sisuke ngaphi eJakarta sahamba ngenyawo sisiya eJegudu.
Ele Zimbabwe limanyana lamanye amazwe ekunanzeni ilanga lokukhankasela ukuphathiswa kwabahlukuluziweyo olwe-UN International Day in Support of Victims of Torture. Abenkonzo zokholo basola imizamo kahulumende eyokubahlawulisa imithelo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abaphila ngokuthengisa esitaladeni kobulawayo namhla batshengisele besola inyathelo likahulumende elokuthi kusukela kusasa bengalugxobi esitaladeni zedolobho. EHarare kona umkhokeli wenhlanganiso ye-National Vendors Union of Zimbabwe umnumzana Samuel Wadzai uthi kabasoze basuke esitaladeni. Umphathintambo wezabelo umnumzana Ignatius Chombo utshele intatheli zindaba ngenyanga edluleyo ukuthi abangasoze basuke esitaladeni bazaxotshwa ngamapholisa kanye lamabutho. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo Nkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso yeWoza eyiyo ekhokhele ukutshengisela kwanamhla kobulawayo.
Ya namhlanje sicabanga ukuthi njengamalungu ehoza njengoba i-deadline kathombo ifika lamhlanhla ka-26 kumele simtshele izathu sokuthi khona ayihlukane i-admitam yakhe le njalo lo meya wobulawayo okungwethombo akhangelele ukuthi uzayi-implimenta samnika izathu sokuthi angayi-implimenti so simathile lamhlanje sihamba sisiya esithole. Ingathi khona mhla ka-24 sahambisa incwadi sayibhala i-open letter to mayor eyayikhuluma ukuthi khona i-admitam kathombo asivumelani layo ngoba idila lama-effects ayabe-evending kayidili lezi zathu sokuthi waye kusola ama-vendors amaningi njalo asokuqeda udubo lokhu ukuthi axhosha abantu emgwagweni ababili bengasebenzi so siye singatsha lamhla sisiye khona ngale mhlahla ndlela besikhathi singama-11 amagama angu-11 indawo ezehlukene ngoba besifunta ubulawa yonke asibona sahlangana esitholo the sihlenge nesitholo sasiya khona ngale sihlabelela ukuthi khona indaba yamavenda yehlula othombi yehlula omeya sasesithi sahlabela khonapho kwaphuma umessenger wakhona e-city council esitholo wabethi ule ncwadi empendulo yalo khathi siwubhalile hhayi ibhale kahle sibi ngoba umeya uthi laye kavumelani lokuthi abantu baxotshe nje mahlayana njalo lokuthi abantu baxotshe okungakabi iy'ndawo amavendini sayithi amatsha
bebebaningi okunganani abantu abatshengisela
lamhlambe ngathi wo-1000 khonapho ngoko 900-1000 khonapho ya kodwa vele besikhithe abantu kade bezamele besingakhithanga amaqembu omi ngoba besingakwazi ukuthi amapholisa azareta njani funa kule mali ngoba i-right yona iphumile ihlome egelele kodwa I think babone ukuthi khona indlela kathi sisenza ngayo lokuzimisale ngoba babuyile bama sahla zathenthi wasothifane ukuthi khona bakhumbule ukuthi umongameli umgabe wawathi kwaba le moment of madness eyabulala abantu emathebelelini so nabo besicela bengayiqhaliseni i-moment of madness akukhanga ukuthi lizwe libe le mbali yokuba the moment of madness kaningi hhayi bazithiba labo baseke basithiathi sikwenza sasasia sesitshayise but maybe an hour sikhona ngale sithole hhayi sesitshayisele kahle azange kube renkini.
Longo Nkosazana Makotonga Mahlangu isiphatha amandla senhlanganiso yeWoza obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje umeya wedolobho lakobulawayo uKansila Martin Moyo uthi iKansila yakhe sicele ukuthi uhulumende engezelele amalanga ukuthi lungiselele abathengisa esitaladeni ngaphandle komthetho indawo ezintsha zokusebenzela.
I-deadline yebo ifikile eyanamuhla but bese sikhulumisana bese sicele i-extension kunasingeni kuminister. Asikatholi impendulo but we think inasingeni impendulo iyakuba in the affirmative. Okwakuqala ukuthi umsebenzi wokukhipha ama-vendors esitaladeni ngumsebenzi akusimsebenzi omncinyane, ngumsebenzi omkhulu. And futhi injongo kayisikho nje ukuba kocha edolobheni ukuthi bangabi khona. Injongo ikuthi sibatholele izindawo lapho abangasebenzela khona okusemthethweni endaweni ezivunyelweyo.
Ngokungabasusi ezitaladeni lamuhla alisoze libe lokuxabana yini logatsha lukahulumende olubona ngalolu daba?
Well, kungaba khona ukuxabana but thina kasikudingi ukuxabana. Sithi thina kasibonisane udubo lukhona silubhekile nantu. Now ngibona ingathi kwesinye isikhathi kunezinye izinto okufanele lathi singaze sajaha ukuzenza. Ukuthi siphonge ukuvusa inasingeni impi siqalise ukuchina lama-vendor lawo engxenye bedobha amatshe besibuyisele. We would rather have a situation where we come to an understanding lama-vendors. Sibalungisele lapho esithi thina hambani lehlala khona laphana. Nxa kuyikuthi indawo kazikho sukanini enasingeni ezitaladeni libone ukuthi lingaya ngaphi. But wonke umuntu usesitaladeni ngenxa yodubo olukhona elizweni. Mboni ngathi kabazenzisi labo abasesitaladeni.
Izakhamizi ziyakhonona ukuthi ziyacitshelwa amanzi lezo ezingenelisiyo ukubhadala. Njalo abanye bathi yimali abayisebenzisayo nale yokuthengisa ukuthi bebhadale.
Into yikuthi ukuze idolobho lithuthuke ama-residents kufanele ebhadalele ama-services abawathola ku-council. Ngoba nxa bengasabhadalanga lawo amanzi wona lawo akasoze bekhona. Siza kwehluleka ukuthi siye mpompa inasingenamanzi wona lawo ngoba ukumpompa khona kuvele kudingani imali. So nxa sokusiya-ke ekuthini yikuphi okungcono sikuse e-court kumbe sivale amanzi. Thina njenge-council sibona ukuvala amanzi kuyinto engcono ngoba ilula. Nxa usuthe wadliwa e-court sebebuya sebeze athatha impahla, sebekuthathela imbhede, sebekuthathela izitofu. Nxa sivala amanzi siyabe sikukhumbuza nje ukuthi buya uze bhadala.
Isinqumo somthethwandaba ke bekungani kulesinqumo somthethwandaba
waphezulu? Isinqumo somthethwandaba yebo saba khona kodwa ngibona ingathi sachallengewa, was overruled.
Longo Councillor Martin Moyo umeya wedolobho lakobulawayo obexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ekhona le kontutu ziyathu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930-12080 laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
EleZimbabwe namhlali manyanela amanye amazwe ekunanzeni ilanga lokukhankasela ukuphathiswa kwabahlukuluziweyo ele-United Nations International Day in Support of Victims of Torture. Kubika uMavis Gama.
Ngezinye zengoma ebezihlatshelwa ngendlela edanisayo embuthanweni womthandazo owenzelwe enkonzweni ye-Anglican Cathedral eHarare lamhle kuseni, lapho abasila kuzehlakalo ezehlukeneyo zokuhlukuluzwa bebelandisa inhlungu ababhekana lazo enyameni lasemoyeni ezilokhe zibahlupha lalamhla. Unkosazana Asia Tupiri waseChakari ngomunye wabahlangana lodubo lokuhlukuluzwa kusukela ngomnyaka 2002 ngoba kuthiwa usekela ibandla eliphikisayo le-MDCT.
Kwathi ngo-2008 basebebuya bele youth yabo basihlukuluza mina le-family yami, basithathela into zento esazilazo, sasesidinga uncedo ukuthi khona singahamba njani ukuthi sibaleke sisuke ngaphi eChakari, sahamba ngenyawo sisiya eJegudu lapho esakuyadinga khona uncedo ukuthi sincediswe ngabaseduze lethu khona ngale abe-MDC. Sacatsha khonale ngase siyabalekela kobulawayo lapho kwakule ndlu kababami enkulumane, kulapho engahlala khona isikhathi eside.
Uthi watshaywa kabuhlungu uMaphiri ngabantu abamhlukuluzayo kabuhlungu lanxa wayezithwele.
Umuntu angaswelakalanga ngoba ngangivika isisu sami ngisivala ngezandla ngingafuni ukuthi benzeni, bengikhaba esiswini. Kodwa ngadubeka 2002 ukuthi ngize mbamba umntwana nalo.
Umnumzana Matthew Mupanda Guta wasegogwe enembuziya kuward 23 laye uhlangane lezehlakalo zokuhlukuluzwa okwedlulisa amalawulo ngemva kokhetho luka-2008.
Kwawenza umhlangano abantu babuthaniswa, abantu be-ZANU-P F babali ibhayibheli. Besumuntu ohlamukela uhulumende kumele axhose lapho ahlala khona kumbabulawo. So kwathi sokunjalo babiza ama-youth abo, satshela ukuthi abantu be-MDC namhla lonke lizabulawa. Kwathi sokuntambama babuya ama-youth emagrosa lapho endihlala khona, wabulala amagrosa wonke, wabulala yonke into, batshontsha bathatha into zonke. Athi mbuyela endlini babuya bagombolozi umzi wami, bathi begombolozi endlini yami bathi mphume endlini. Ase mphume endlini, ngathi mphume endlini bambamba, bathi bembambile bangidonsa bangise kwakule bhesi lawo. Athi ngifika ebhesini banishaya, banishaya nzima, banishaya phansi kwenyawo. Ndembuza ukuthi indaba nihlamukela uhulumende.
Yena lemuli yakhe uMphanda Guta beke babalekela umuzi wabo ngenxa yalokho kuhlukuluzwa kungekho bekusenziwa ngamapholisa ukujezisa izephulamthetho.
Sabaleka sonke sayahlala ehlobeni edrobheni eKaloma. Nakathesi ukusebenza kwami angisebenzi kuhle, ngihluleka lokukhothama nomuthi ngenza umsebenzi enzima.
Enye yenkokheli enhlanganisweni esebenzelana labahlukuluziweyo laba ukubaphathisa ngendlela ezehlukeneyo eye-Counseling Services Unit, CSU, ongathandanga ukubethwa ngegama uxwayisa uZulu ukuba ehlukane lodlakela.
Abanye abantu badinga nje ukufundiswa, njalo siyaqhuqhuzela ukuthi abantu mabakwazi ukuxolelana ezindaweni zabo abahleli kuzo, abantu abakwazi ukuqhubeka ngempilo baye phambili, ngoba sithi thina ama-political parties azabuya ahambe kodwa omakhelwane bazohlalwa bengumakhelwane.
UZulu lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu bakhuthaza uhulumende ukuba alobe isivumelwano sokuqeda udubo lokuhlukuluzwa kwabantu emhlabeni. Umthandazo walamhla wenziwe ngaphansi kwesihloko esikhuthaza ukuphathiswa kwabantu abahlukuluziweyo okwedlulise amalawulo, The Right to Rehabilitate Now. Uqoqwe ngokumanyana kwenhlanganiso ezibalisa e-Right to Rehabilitate, Zimbabwe Human Rights NGO Forum, Counseling Services Unit, Yil Zimbabwe, Zim Rights, lohlangothi lweZimbabwe Human Rights Commission. Ngimela iStudio 7, ngise Harare, ngingu-Mavis Gama.
Live Talk lamhlanje sikhangela udaba lwabaphila ngokuthengisa emadolobheni okumele bagcine ukuthengisa endaweni abakizo lamhlanje njengokulaya kukahulumende. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Inombolo njalo 001-202-465-0318. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Iziphathamandla zakwele Tunisia zithi kulabantu abangamachumi amabili lasishiyagalombili abagoqela izizalwane zakwele Bilitane ezeGerman lezeBelgium abadutshulwe bafa ekuhlaselweni okwenziwe enye ihotela edolobheni leSous lamhlanje. Zithi uMadubula wenze lokho endaweni ethakazelelwa izethekeli ezivela eEurope langenyakatho yeAfrika. Sicine ezivela kwamanye amazwe ngokuya kweleSomalia. Iqembu labalwa becatsha besiMuslim abedlulisa amalawulo abe Al-Shabaab kweleSomalia babikwa bebulela amasotsha ebutho lomanyano we-African Union edlula amachumi ayisikhombisa lamhlanje. Abeqembu leli bathi babuye bethwele amabhomba ngemota badubula edolobheni leLecco. Abezinkonzo sebesole kakhulu uhulumende ngemizamo yakhe yokufuna ukuqala ukubahlawulisa imithelo. Bathi uhulumende uyabe phambanisile kakhulu ngokuthatha lelinyathelo ngoba amabandla okholo ekhangelane lokukhonza kanye lokuncedisa abampofu athi ezamabhizimusi. Usikomitshi jikelele ogatsha oluqoqa imithelo olwezimra umnumzana Geshem Pasi utshele idale lephalamende izolo ukuthi baphakathi kokuqoqa umthetho obapha amandla ukuthi babambele izinkonzo imithelo. Sixhume umfundisi Useni Spanda yena osole kakhulu lelinyathelo.
Lokhu akulunganga ngenxa yokuthi ama-church imali abayitholayo ayisiyo mali eyamabhizinisi kodwa iyimali eyokuthi babe kulethe abantu okwechumi njalo imali le isebenza esikhathini esiningi ukuncedisa abantu abahawulayo. Kwezinye isikhathi izinto eziyabe zincedisa izintandane, izinto eziyabe zincedisa abaselokazi. Ngakho nxa sikhangele khonokho ambona ukuthi uhulumende kumele ukuthi athathe i-tax. Njalo siyakwazi ukuthi kulomthetho owe-income tax umthetho othi vele ama-religious organizations akumelanga ukuthi athathele imali nguhulumende ngaphandle kokuthi nxa umfundisi kumbe ibandla lisenza ibhizinisi ebanika imali. Yikho lapha kuhulumende kumele akhangele khona ukuthi angathexa ngaphi, angathatha ngaphi okwakhe. Kodwa nxa sikhangele kwezinye indawo okwenzakala kwamanye amazwe, uhulumende nguye oletha imali ema-church, ayikho umuntu afuna ukuthatha imali emabandleni.
Kodwa bakhona mfundisi abathi leli linyathelo elihle ngoba kulezi nsuku sokulama-church amaningi amakhulu lawa alemali eningi kakhulu njalo abafundisi bakhona bagijima ngezimoto ezisabekayo. Kabamelanga babanjelwe imithelweni abantu abanjani?
Hayi, ngaphandle na umuntu esenza ibhizinisi yikho lapho uhulumende kumele athathe khona. Ngiyananzelela ukuthi bakhona abanye abathengisa amathinga amafutha la i-anointing oil, bakhona abanye abathengisa izinto khonapha ebandleni. Lokhuyana yikho uhulumende angakhangela akukhangelisise ukuthi angathatha yini imali kini. Kodwa kulokho kwechumi nxa umuntu vele elebandla elilabantu abangafika 30,000 okwechumi kuyaba yimali eningi. So ambona ukuthi uhulumende kumele athathe imali.
Lobe kungumfundisi Useni Spanda sixoxela ekobulawayo. Kulandela ukulotshwa kwesisekelo sombuso esamisa impi yenkululeko eZimbabwe eseLancaster House ngomnyaka ka-1980, eleBhilithane lathembisa ukupha ilizwe imali yokuhlawula abamhlophe ababezathathelwa amapulazi abo. Umbuzo osuhlala uphuma kunkulumo yokwaba umhlabathi ngothi eleMelika lagcwalisa na izifiso zalo zokuphathisa ilizwe ngemali yohlelo lolu. Lombuzo uthutshe njalo kuyona le iviki emhlanganweni owenzelwe e-National Endowment of Democracy khonapha eMelika lapho somabhizimusi njalo eyisikhwicamfundo mnumzana Ipo Mandaza othe uhulumende welemelika wathembisa amadola angaba ibhiliyoni elilodwa. Kodwa umeli wemelika eZimbabwe umnumzana Bruce Wharton ukulandule lokho esithi uhulumende wakhe wathembisa ukuphathisa ngemali yokuvuselela umnotho welizwe hathi ezokulima kuphela. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lowalwa impi yenkululeko umnumzana Rugare Kumbo owayeyisikhulumeli sebandla leZANU PF yena othi ngempela uhulumende wemelika wathembisa ukuphathisa uhlelo lokwaba kutsha umhlabathi.
Kuliqiniso sibili ukuthi bavumelana nangesa House Conference. Mina ngangingekho kodwa esakutsha ukuthi khona kwasokwenza i-deadlock abe Patriotic Front uMdala Nkomo nomgabe kuthithi bona hhayi mancane into elindi ingalungisanga hhayi thina sesihamba basesithi bona ama-American basebuya zethithi bona bazanceda ukubhadala imali eyobuyenza ukuthi abantu bahlaliswe kuhle or i-location yabantu kodwa yinto eyavumelana yona leyo.
Lingaba lolwazi na ukubana kwathiwa kuzakhithwa malini ngele Melika?
Hayi, sabu imali yazanga ikhulunywa ukuthi kuzaba imalini. Ama-Americans baphonga ukuthi khona hayi bazancedisa bazazama ukuthi bafake imali yokuthi khona abantu ba-resettle kahle.
Umnumzana Rugare Kumbo walwa impi yenkululeko njalo wake waba yisikhulumeli sebandla leZANU PF. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseHarare.
Was a Friday, my darling. Was a Friday, seven zupogine. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday,
ilambale. Sokwisikhathi sokujabula isikhathi se Was a Friday. Kuhlandla leli lamhlanje silomlingisi weZimbabwe ohlala kwele South Africa. Obuye njalo abe ngumpheki wemidlalo yabo mabona kude umthulisi moyo ole DVD yakhe yomdlalo olesihloko esithi Mahlalela kubika uBenedict Nhlapo.
Kusukela namhlanje nabala Isivenda sasazwana. Mandingiphathe indaba yeZimbabwe ndizothi.
Mina isivenda pastor siyangihlula ngazi ukuthi eVenda kungakhona la.
Ingithekwe namaVenda kusuka namhlanje.
Lo mdlalo lesihloko esithi Mahlalela ulonda udaba lwensizwe yeZimbabwe uMahlalela walubhekisa kule South Africa esiyadinga umsebenzi. Kwabanzima ke kufikeni kwakhe esethola ukuthi umfowabo kafuni kuveza ukuthi uzalwa eZimbabwe. Ukuphila amanga lokho yinto epica uMahlalela okumangalisayo kuze kugcine kuletha ingxabano enkulu phakathi kwakhe lomkamfo wabo.
Phupha ngathi wafu azihambile emhlabeni.
Uthi uphupheni?
Uthi sengincharge.
Shumane! Wazi uzozimhlola lo mntana kini angitshela wona la.
Eba futhi ingathi manje.
Uthi uphupho ushonile kuwuyo in charge la.
Uthathaphi lokho?
Ngizange ngisho ukuthi in charge mina. Usukiza vela kanithanda ngithi ngiyabona.
Ngabani la khona?
Vele nje ngabona mfika umfakele ipapeli elincane.
Umthulisi onguye njalo olobela umdlalo uthi uveza obala impilo ephilwa ngabanengi eMzansi.
Umdlalo lo ngawucabanga ngoba ngathi bheka impilo yaphilwa ngabantu basekhaya eZimbabwe ukuthi mase fike lapha bafika babe nokuhlukumezeka. Ase ngimonto ungcono ngibhale lo mdlalo lo. Hlanganise uFred Gwala. Kuzoba noFred Majalima uNkafuphi owaziwa kakhulu kuma comedy aseZimbabwe ovele kakhulu kuze TV. Ngizothatha uVusishange ocule nje kudaladala kule minyaka eyadlula.
Iyakhula ke impi lapha ekhaya uMahlalela azacine esethola umsebenzi wokuchayela imota yabagula ngenqondo. Wazonda kakhulu uMahlalela imota yakhe isilungiswe ngokugula ngenqondo yena imehlule.
Yabona manje. Ngicela ngathi ngiyasaza.
Kela amanzi anjani ride ngabe ngithetha manje.
I ride ngapha. Wena hlanya mina, hlanya nina ngithi.
Uyodrivela amahlanya njengawo.
Umculo odumileyo kwele South Africa uFreddy Gwala laye ngomunye wabalingisi abakulo umdlalo kanti lapha ungumfundisi. Umthulisi uthi kungekudala umdlalo wakhe lo ukhangelele ukuthi ube usuphuma kuba umabona kude eZimbabwe.
Ngiyabathembisa ukuthi impela abathengi lo mdlalo bawujabulele. Lami ngibaphekele ngezinga elingcono ukuthi lami ngijabulise mbahlekise. So kuningi okungabangahlangana kungabahlekisa. So ngicela nje support yabantu lamakhomenti awuyadinga futhi ukuthi uma befuna ukuthi bakhomente bangakwazi ukukhomenta kimi. Bangaxhuma nami la kuFacebook umahlalela mahlalela. Baxoxe nami eminye imibuzo nokunye abakufisayo. Labafisa uku-acta umuntu okhululekileyo. Umuntu oleyo esifiso sokuthi nisebenze labantu bakithi.
Uphetha lomdlalo umahlalela esehlala lo Freddy Manjalima odume ngelethi Kafuphi. Ibanzima ke inkulumo uKafuphi esephelelwe isindebele kanti lo mkakhe echa phansi ngentonga ethi kaphume aphele umahlalela. Ngimele Studio 7 eJohannesburg le South Africa ngingu Benedict Nhlapho.
Hello.
Hello Kafuphi.
Yes.
The pastor Mushinda ari kuyamangwana.
Okay, thank you, Pastor. Thank you. So, good morning. Oh, sorry. Goodbye. Goodbye. Sorry. All right. Thank you.
I'm calling you, Vazali. I'm calling you, Vazali.
Minjali. Tolibu na.
Wangu kapu.
Oh. Masalela.
Yeah.
Ah. Kujenwe.
Ah, yabzi.
Yeah. Ngiyabonga la bayi.
Abanye bamphi.
Bayaphi?
Yaya.
Ha, kulungile. Yashi ndiyo lesa mshapeli. Mahlalela.
Yeah, mahlalela.
Mahlalela.
Yeah.
Hayi. Eh, ngene ngene.
Eh,
we mahlalela. Wait, welcome.
Okay.
Well, I got your pinda. Eh, pinda.
Yeah.
Eh, mahlalela.
Yeah. Mahlalela.
So are we
sokwesikhathi sencwadi zenu balaleli elisithumela zona siqale ngale evela kumlaleli othi salibonani kuStudio 7 bengicela lingincede ngidinga ubaba wami uPeter Nyathi ngamgcina ehlala eBenside uma elalele kumbe ekhona omaziyo engitshayele ucingo kunombolo ezithi +267 717 94703 inombolo njalo +267 717 94708 Peter Nyathi nxa olalele udingwa ngomntwanakho silale njalo incwadi omlaleli lapho athi linjani wasakazi ngithanda ukukhuluma ngodaba lwabo lwalobaba othi abantwana kabende maseneminyaka elishumi lambili ngicabanga akazele yena lo baba mangabe uzele akendise abake abantwana ngoba akusiyonto enhle leyo ngoba lokho kuzobulala ikusasa lamantombazana esemancane ungusatane lo baba yazi sicine ngale evela kumlaleli othi ngiyalibingelela emsakazweni ngibingelela uSimelene Ndlovu ose Plumtree lo Milton Ndlovu laye ose Plumtree ngisithi ngomgqibelo asambeni eGwizi uPresident Mugabe uzabe ekonale eGwizi yimi uColette Chuma ngiphuma ePlumtree Gongwanyana ayike sokungene uMangoye eStudio akusho kubana isikhathi sezihambile zihlobo esithandekayo kodwa lingayikatshana luyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk olivalelisayo ngontungameli Nkomo libe lampela sonto elithukela.